lingani tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluzayo wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
mangibonga ukwemukelwa ehlelweni ngibingelele nabalaleli
ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya ikakhulu unqa sikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama by elections ngenyanga ezayo
kuyivamisa kwinto ejwayelekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti kube khona ukuxokozela ngoba ziyabe sezinyathela namasondo sezibanguya ukuthi ziyabe thamanzi so into ekhona ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame losenzwe kakhulu kulabo abamabandla aphikisayo beboshwa abanye bebothola izinto nje singacacanga uchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphethele konke lokhu yabo kusenzwa libandla elibusayo elezana uPF ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho nje ngama 1980 izana uPF ivele idla ngodlame so kusazoqhubeka kusiba lengqaba ngqoza mpela ngokuphathelana lokhetho ingungu mayisiya ikhala isiya phambili kuzobonakala kusiloko lengqaba ngqoza akhona iqhubekela phambili kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe
siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni siyabona ukubana ibandla lezana uPF aliyandisa ukunqotshwa kuma by elections ubona njani lesi sikhathi
kuliqiniso ukuthi uma sesibheka emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama by election akuvamanga ukuthi bandlalezana uPF linqotshwe yilo elihamba phambili ngokunqoba lokho kwenziwa ukuthi kulezinto ezimbalwa abazenzayo okokuqala uma sesibheka lezi zinto ezibizwa kuthiwa ngama resources bayazibutha baziqoqele kulawo ma constituents ambalwa bezisusa ezwe lonke jikelele besenzela ukuthi bangangqotshwa lokhu kungabe kusitsho izimali kungabe kusitsho izimota kungabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa khona ukhetho ukwenzela ukuthi bafike laphana bangenzelela inani labantu abazavotela umuntu wezana lesizathu sodlame uyabona maka ukuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabi lula
nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zemandebeleni ubona ungani kuzahamba njani
ngokubona kwami izana uPF yiyo ezonqoba kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisiphi kodwa yiyo ezonqoba emathebeleland emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba uyakhumbula ukuthi ama-MP ezanu anjengabotshinga Dube labanye abake bangena before babengene ngesikhathi sokhetho lwama-by-election akuvamanga ukuthi izanu inqobe ekhethweni lwezwe lonke kwenzeke kanye kule ndoda yomkhulu okuthiwa moti or something hiyo iyangena ukuthi yangena ngamgunyathi bani mhlawumbe bayakwazi abanenge kodwa ke ekhethelwe njengalolu olwe by election izathatha izanu kobulawayo ishaya ibuthe yonke igeqa amagula izoshaya ibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholocholo nakwe yonke indawo lapho kule by election khona so njengezizathu engizibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abalazo izo lonke iresources zabo zonke izigebengu zabo zonke bazozibuthelela ndawonye baphinde futhi bathuthisa abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje kube sekusiba yibo abazokwenza ama-candidates ezano anqobe iparty enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze lezano khona lapho i-MDC Alliance ayisekho leyo ayizukuthola okuyaphi izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti ekade wathola kukhetho lwedlule kodwa akuzukuya ngapi lokho abazokuthola ayisozinqobe ingakhula njengebandla yona kukhuphuke inani labantu abayivotele manje kodwa ke ayizukuthola lutho noma ngakuphi kwelizwe